abadala babethi egavileyo inathile. So nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination si usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala ukugijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubususithi sengikhipha meva hhayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hhayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngobaba uChabanga ukuthi hhayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Iyahleka sure. Ande ngihleka ikuthi yabona so i-cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakalayo elizweni yonke izilegal, akula nto eyilegal. Into ongakhonena ngayo ngithi no, into le izilegal but i-state noma i-state apparatus, i-judiciary bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyathi kule case. But where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hhayi amvumelani lakho. Ungangavumelani nomthetho uyawamenda awulwise ukhombene emgwaqweni ngoba sozoutshintsheimpendulo.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengezanu p f, lithini lina ngalokho?
Sisilokhu sitshaya impembe yakho ngani ngoba vele akusuke kutshintshe lutho. Izanu ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke laminyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi ama-days sesiyafika ku-election sebeqalisa-ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo, sebefidiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison kuzokuthi ngikhona ngizamtshintshela sokusele 2 days ukuthi umnyaka uphele asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza amavoti amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi o-MDC kabakho, o-Mdura bakho, o-PRC yabakho. So nginethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala, lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, i-damage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho? I-rigging yini le?
Yabona into le into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU PF yes ile 2 ways yathi ngeke sizibalekile. Iku-executive, i-executive iphathi ebusayo anti ye ku-executive. Why ku-executive? I-executive can use or noma especially i-public media they do follow u-head of state, njengwa head of state lanxa esiya ku-private gathering bayamlanda njengo-head of state babe sesiba khona. I-public media you can't even force ama-media ukuthuthi wena zwanini media landelena ama-opposition la uyabe ungela news ngaleso sikhathi after all. But into ekhona ukuthi kwakumele ama-parties bakubone kudala bakureyize, nxa bekureyizile nxa bengakureyizanga kuphumela iveki kathesi andithe yona baphuzile ukuqalisa ama-parties zonke aphiwe amathuba which is fine siyakunanzelele. Next election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela ama-parties wonke athi anikwe equal lokuzeni kuku-a into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabangu, khoselakho sizo.
Undlovu, wenze ingani kahlali eZimbabwe kumbe wenze ingani ufike izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona-ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms azicalisanga lamva, zaqalisa ngo-way back 1980s zikhulunywa ngu-Joshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Chabanga.
Uchabanga, ngibona ingani ube two emotional ngizwanga ukuthi nitheni. Angivele ngihlala eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ubona khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state. I-problem yaba khona ukuthi kwaswelakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela ngoba everybody of course tries for a play. So i public media ngithe ngayiphendula, private media ngithe ngiyiphendulile ngoba private, but public media owned by the state. There is no way ababengeke beyele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kangikhuluma ngokuthi kwakungela enforcement, angitsho ukuthi kwakungekho, yangilali kangizwanga kude simi.